Lingali tshona njani umthokazo omuhle zim Topo Muhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Osakhulayo olohlelo olujonge ukukhuthaza idale lePhalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama-license okusakaza. NgesiNgisi sithi ama-broadcasting licenses. Ikakhulukazi nxa sesikhangela indaba yama-community radio stations. Ngobe ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okuningi nge-petition elifake kudale lePhalamende.
Ngiyabonga. Sinazelele ukuthi khona thina abama-special interest community radio stations abazange basifaka kule ikhole yayikhona le abayenzayo yama-community radio stations. Njalo nxa ukhangelisisa kuthi uzafica ukuthi bonabo abakhokheli lawo ma-community radio stations ngabantu ababiswe political party ikanti bekulamanye ama community radio stations abevele khona adingawendebeli like issue yeGwanda le Intebe uzafica ukuthi kukhona vele kade kule Intebe community radio isuke yasihlanganiswa leSotho labantu ngoba sekubonakala ukuthi nanku sebebuyile sebefaka i community radio eSotho so akula ngenye indlela engenzakala ngaphandle kokuthi lati sibe ingxenye yani yabona laba sebekhona sokuthiwa iSotho community radio whatever.
Kungani likubone kuqakathekile ukuthi lifake le petition kudale lePhalamende?
Sibone kufanele ukuthi siyifake edale lePhalamende ikakhulu i-media portfolio committee ukuthi kube yibo abahamba phambili kukhulunyiswane lePhalamende yonke ukubana kanti thina isisithi phandle for example ama community radio njengabo efocusa kuma youth kanti singena ngapi kwangkhona ngoba lati siyawafuna ama licenses angkhona uthi lati si broadcast sikhona pa kuBulawayo.
Kulabontanga abaningi abasekela lumbono wokuthi kuhlolisiswe indlela abantu bathola ngayo ama license. Kungani besekela lumbono?
Ontanga bakuBulawayo bayafisa kakhulu ukuthi kube ngani bangathola eyabo community radio station ukuthi bafake laba into zabo. Kungabe kukhona enyi radio stations ngathi mina i-commercial radio station ela. Laba ngeke bazi bakhangele into zamayouth abaningi ngakhona ukuthi betona ayi nanka amayouth akhona kahle sifake indaba zabo lapha ngoba bona liyana phela i-commercial radio station iyenza imali. So labo bafisa ukuthi khonokho abakwenzayo bayenza into eziningi ezokuhlabela ama-drama etc. Bayafisa ukuthi babe leyabo labo i-radio station lapha bangafaka khona into zabo bethi ukuthi balalelwe labo njengabantu abatsha. Indaba zabo zonke abazifuna ukuthi zikhulunywe kuleso station.
Njengoba selifake le petition kudale lePhalamende likhangela ukuthi kuyini okuzakwenzakala.
Ngokufaka ipetition edale lePhalamende sikhangela ukuthi khona kukhulunywe ngakho ukuthi khona singalayiseswa njani lama community radio awe special interest. Kona vele ngivele ngithi mina yona njengebhazi kahle kahle ebe kungamelanga ukuthi kube yiyo eflight ama invitation. Iyo lapho kumele kusukele khona ukuthi ku community njengoba kunjalo nje. Yi community okumele iidentify ukuthi khona lapha kuyafuneka i community ready. Hayi khona ibhazi ukuthi kube yiyo yona hayi sesizafaka ke ikholu yibo abafakayo ikholu ezibhazi.
Hayi sulukandaba isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection Sengishaya phansi walivalisayo. Igama lami nguMaigobe. Zimpapo muhle. Bye bye.